Umbukiso lo ohlanganisa abesifazane bakubulawayo bakumabhizinisi achiyeneyo ubungu wakuqala walolu hlobo lonyaka kulandela owake waphathwa ngomnyaka ka-2011. Umhlangano lo uza ngesikhathi lizwe lidinga indlela ezichiyeneyo zokuvuselela inotho yelizwe kanye lokuzama ukuthi kuvulwe amankampani aqhubeka evala elizweni. Lanxa kuvala amankampani ezigabeni ezichiyeneyo zempilo, lolu hlupho lukhanya luthwalise abalungisa amalembu i-textiles industry amagabha avuzayo ukwedlula zonke ezinye inhlangothi. I-textiles industry eqhatha abesifazane abaningi iyehluleka ukuncintisana lempahla egqokwayo elentengo enganeno engena elizweni ivela emazweni anjengeChina leSouth Africa. Inhlanganiso yeNgilandi encedisa uZulu iDepartment for International Development ithi ukulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa kuqakathekile hathi nxa kukhulunywa ngamalungelo oluntu kuphela kodwa lalapho kudingwa amacebo okuthuthukisa inotho yelizwe ngoba ukuqeda udubo kubomama kuyikuluqeda lakumantombazana abafana kanye labesilisa ngokwabo. Inani labantu abangasebenziyo elizweni kumbe abaqhashwe ukwenza umsebenzi ongayisiwa abafundela ukuwenza i-underemployment ibiwa ifika kumachumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-80%. Omunye wabaqoqi balumbukiso unkosazana Hilda Mabuza uthi bajonge ukunika abesifazane abakubhizimisi ithuba lokugcwalisa izifiso zabo ngokubahlanganisa labalemali zokufaka kumabhizimisi ukuze athuthuke. Uthi inhlanganiso yakhe isinanzelele ukuthi lanxa abesifazane bebaningi kubhizimisi abenelisi ukuncintisana labo somabhizimisi abakhulu ngenxa yokuswela ulwazi lokuphathwa kwemali. Umabuza uqhubeke esithi lumbukiso ujonge ukunika abesifazana ithuba lokukhulumisana bona bodwa bancibane indlebe ngamaqhinga okuphumelela ukuzela kusasa babe lakho ukuncedisana.
Sibanikeza lethuba elokuthi besebenzelane labanye omama abamabhizimusi, even obaba abayenza amabhizimusi njengalaba abanikeza izimali, laba abayenza okuthiwa i-consultation ngesilungu, befundisa omama bebancedise ngenxa yokulungisa amabhuku abo, ukubhala ama-business plan, into ezinjalo.
Unkosazana Buhle Mkhwananzi ongomunye wabangene umhlangano wabomama lo, uthi kuthole ithuba lokuxoxisana loZulu kanye lamanye amanina, ngokwenziwa yinkampani yakhe. Uthi ulethemba lokuthi lokhu kuzakwenza bezimali njengamabhanga, babone ukuthi ukunika abesifazana imali yokusungula ibhizimisi akusikho ukuyithela emgodini ongela mkhawulo.
No one takes us serious. There are no financing companies abangasisiza or ama projects abhekisane labafazi. Lama procedures akhona ukuthi kokona ungahamba laphana ungathola usizo olunje yabona i-exposure yakhonokho lendlela zakhona asilazo.
Unkosikazi Thembani Ndebele okubhizimisi yokucecisa izindlu kwinkampani yakhe Exquisite Homes uthi abesifazane abakubhizimisi badinga ukuzethemba baziqhenye ngomsebenzi abawenzayo hathi ukuhambela emuva abanye beziveza kuZulu. Uthi iningi labesifazana lidinga ukuthi babe lesibindi ngoba kubhizimisi ungeke uphumelele ngokuchochobala.
Ungakube ngumahamba yedwa, indwangulyane ehamba yodwa ikubhizimisi, kumele ube labanye osebenza labo abakuncedisayo. Akhona ukuthi konke ukuthi yimi ngenza ngedwa lokho. Sombona ngikhangele khona ukukhula kanjalo ukubona ukuthi abanye baphumelele njani abanye, sixoxa nje sibonisana ngibona.
Ekhuluma kuwonalo umhlangano somabhizimisi unkosikazi Rita Ncube ukhuthaze abesifazana ukuthi benze amakilabhu okusekelana lapho bedinga imali. Uthi lokhu kunceda ngokuthi lapho omunye edinga ukuthenga impahla entsha eningi kumbe imitshina ethile edulayo babambisane bancedisane ngoba izandla eziningi zenza umthwalo ube lula. Uthi yena ulilunga leklabhu enjalo lapho ngaphandle kokuncedisana empahleni bayanikana njalo imali yokuyangena imbukiso echiyeneyo lapho abathola amacebo ehlukileyo okubamba ibhizimisi ukuze iqhele.
Sahlangana singabomama, there's about 28 of us. We sathola ukuthi ekubulawayo omama abaningi abathola ama opportunities okuthola ifunding to self start ama business up. So sasisihlangana thina singabomama abala ama companies abo, sahlanganisa izimali zonke ezincane esilazo but zingaba khona in one pot. Sesimanage ukuthi sibe sponsor omama be attend ama conferences.
Lanxa nje abesifazana bakuleli abaningi bephatheke kumabhizinisi amancane bayenelisa ukondla izimuli zabo ngesikhathi iningi labesilisa lilahlekelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamankampani. Umumo wenotho ulokhu umubi kubo somabhizinisi lanxa uhulumende edinga amaqhinga okwavikela anjengesikhwama se-Distressed Industries and Marginalized Areas Fund elokhu imelelwe ngabanengi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.